sokuyisika disendaba ku VOA Ndebele.
Alinga livuka njani izulu kandaba olamukela emsakazweni we studio 7 ngomvulo omhlazi ku 8 zibandlela 2024 ngo Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje kusungulwa umkhankaso okhetho lwe by election kusigaba sephelandaba chabalala liqhuku le CCC elithi unkosazana Mo Blessing Chuma nguye ozamela lesi sigaba hathi umnumzana Gift Ostalos Siziva.
Hayi ubaba uStolosi elijahe liqeqetshileyo njalo elifundileyo elihlakaniphileyo lonke liyalazi bekumele abakwazi kumbe kufanele abekwazi futhi nxa ibandla lithe kakame lizamdeploya kwezinye indawo laye alalele khonoko.
Ukukhuphuka kwentengo yokudla sokufika kuzinga eliphezulu kulandela ukufakwa kwemithelo yeVAT.
Impilo yabantu izaba nzima ngenxa yokuthi ngaphandle kwamatheksi lesiwakhangeleyo njalo esiwakhulu esikhuluma ngawo kuvele lonyaka kukhanya ukuthi kuzaba lendlala. Siyakwazi ukuthi nxa kusiba lendlala intengo yezinto eziningi iyakhwela.
Kodwa emabhanga udubo lokusilela kwemali lubikwa solunganeno.
Imali yebo kuyalayinwa but hayi sokungonyana abantu sebethola imali lula. Izwela yenzwayo futhi sokulendawo eziningi.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni we Studio 7. Kusungulwa umkhankaso okhetho lwe by election esigabeni sephelandaba chabalala liqhuku le CCC elithi unkosazana Mo Blessing Chuma nguye ozamela lesi sigaba hathi umnumzana Gift Ostalos Siziva. Umkhankaso lo usungulwe ngomgqibelo kobulawayo. Usiziba lo Chuma benelisa ukufaka amabizo abo emthethwandaba wokhetho owe nomination court nyakenye kukhetho olukhangelelwe ukwenziwa mhla ziku 3 kunyanga ezayo. Usiziba wahambisa amaphepha akhe emele ibandla le CCC lanxa kulesinqumo somthethwandaba we High Court esithi abaxoshwa edale lephalamende kumbe senate la ku council ngamabandla abo akumelanga bancintise njalo bemele ibandla abaxotshwa bekulo. Abazi ngokwenzakalayo bathi usiziba ukhangelelwe ukuhanjiswa imithethwandaba kuyona le iviki ukuthi angancintisi kulolu khetho lwe-by election. Imizamo yokukhuluma lo siziba yehlule ngoba ubengaphenduli ucingo lwakhe kodwa senelise ukuxoxa lomunye wabasebenza lomnumzana Chabangu, umnumzana Albert Mhlanga laye obekhona emkhosini wokusungula lo mkhankaso.
Ngiyabonga baba Gande, ngikubingelela ngomnyaka omutsha. Sithi hayi thina siwungene kuhle umnyaka omutsha. Siwungene nje siqalisa umsebenzi omkhulu wokukhokhela abantu njalo silungiselela ukuthi ilizwe leZimbabwe silibisele kubanikazi, silithathe kumbuso lo okhona. Ukhankaso siluqalisile izolo, senza ilaunch yethu yabanhle kakhulu, abantu babuye ngesikhathi esavumelana ngaso. Saqalisa ngamatheni kwaba yiyelo ishopping center yonke, kwaba lokujabula okukhulu. Sonke siyibukhokheli phose obuhlanganisa iBulawayo besikhona. Bekulami uAlbert Mhlanga, kube khona ubaba uCacaphulu onguye uloya wethu, kube khona ubaba uChabangu onguye usecretary general, kube lo Siso Mbuso onguye osidinela ingcebo onguye interim treasurer general wethu, kube njalo lobaba uColette Ndlovu onguye osiqoqela inhlelo lezi. Abanye nje ama councillors lama MP empopoma ubekhona, uCharlie Umoyo lo MP lo uNyathi laye olobhengula ubekhona, lamanye ama councillors aguqela umama usikhulelele Umoyo onguye osikhangelela inhlelo zabo mama, kube khona njalo uNomvula obe ngu MP wethu lapha koBulawayo, kube khona njalo uLwazi obe ngu MP eMadebeleni North, lamanye nje ama MP asuka eMashingo labanye abasuka eMadebeleni North. Hayi bekungumsebenzi omkhulu kakhulu bekungumsebenzi omkhulu esiqalise kobulawayo ngoba kulapho thina esikhona yes amalontshi laye azaba khona egweru abe khona la kwezinye indawo lapho esilama cardinal ayangena mhla ka 3 lapho nje sizimisele ukwathatha phose wonke back ama constituents la asa okwenziwa khona ama recall
manje njengoba leso sigaba besi lo mnumzana Gift Ostalo sesiziva nangu seli senza lisungula umkhankaso omunye okamo blessing ongayiso oka siziva kuhamba njani ungasitshela ukuthi kuhamba njani khona kuzaba lababili na abazancintisana bengabe bandla
hayi ngiyawuzwa umbuzo wakho ukuthi bazabe bebabili bantu bakobulawayo Zimbabwe omuhle bambani amazwi ngesishwena kuthiwa ibatayi mazwi into ezabe khona mhla ka 3 February kuzabe kule cardinal yezano le cardinal 1 SEC ekuthiwa ngumo blessing hayi ubaba uStolosi lijahe liqeqetshileyo njalo elifundileyo elihlakaniphileyo lonke liyalazi bekumele abakwazi kumbe kufanele abekwazi futhi nxa ibandla lithe kakame lizamdeploya kwezinye indawo laye alalele khonoko so hayi uyakwazi ukuthi mhla ka 3 kubalot box uyabe ngekho yinto njengayiphumputiyo yelo khana bekukuxhoxoza nje umfula uziwa abanye bawuxhoxoza ngogodo kodwa kwesinye isikhathi uyathi ukhoxoza ngogodo kuhamba ugodo kuphinde kuhambe lawe yikho kuzayenzakala mhla ka 3 ngiyabonga baba Gandhi
lathi siyabonga lokhe ngumnumzana Albert Mhlanga ongomunye wabasebenza lo mnumzana Sengezo Chabangu ozithi nguye unobhala jikelele webandla le-CCC ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekobulawayo ukukhuphuka kwentengo yokudla lenye impahla ezitolo sokufika kuzinga eliphezulu kulandela ukufakwa komthelo yeVAT umphathi ntambo wezemali umnumzana Mthuli Ncube wazisa nyakenye esethula uluhlu lwendleko zikahulumende ibudget ukuthi kuza kwethulwa imithelo yeVAT kwintengo ezijiyeneyo ngalokho intengo yenyama amafutha ezimota isinkwa lembadalo yentuba zomgwaqo ama toll gates isikhwelile kukhangelelwe ukuthi enye impahla yokudla lakho okunye layo kuza kuba lentengo ethe xaxa kusukwana ezilandelayo sixoxe lomkhokheli wenhlanganiso elwela ilungelo lezakhamizi eyebulawayo Progressive Residents Association umnumzana Thembelani Dube
kulandela ukwethulwa koluhlu lokusetshenziswa kwezimali ngomnyaka 2024 esingathi national budget ukhangelelwe njalo kuyenzakala yikho kwenzakalayo ukuthi impahla eziningi zizakhwela kulandela ama tax lawa yiwabekwayo aza kwenza ukuthi inyama lokunye okudliwayo kukhwele kubangelwa kuyini khona ukukhwela ikuthi imithelo eminingi leyafakwayo iqine ifuqelwa kumuntu onguyo thengayo esingathi consumer uzaphica ukuthi ama toll gates akhwelile nge 100 more than 100% ifuel ikhwelile lezinye izinto nje zikhwelile ngenxa yama tax ona lawo so kungavele kukhwele izinto zonezo i charge yona leyo ifuqela umuntwini onguyo zathenga kugcineni kuyona leyo ketani yokuthenga bese ngathi i value chain so yikho kokwenzakala izinkwa isinkwa siyakhwela inyama iyakhwela ama drinks azakhwela ngoba siyakwazi ukuthi kwathiwa kuzaba le 0.2% for every gram yechukele khona ku drink so nqa kuyikuthi Coca-Cola bese iyithenga nge $2 lapha nje sirenza umzekeliso sokusiya ngokuthi le chukele linganani ukuthi kuza calculatewa ke la ikhwele ngenxa yokuthi i tax le yayisithe yafakwa kulokho ukudla okuthe umuntu wakuthenga
manje baphila njani abantu lezinsuku khona sokudula kangaka into ezifana lenyama lesinkwa nqa zingakhwezwa baphila njani abantu
impilo yabantu izaba nzima ngenxa yokuthi ngaphandle kwama tax lesiwakhangeleyo njalo esiwakhulu esikhuluma ngawo kuvele lonyaka kukhanya ukuthi kuzaba lendlala siyakwazi ukuthi nxa kusiba lendlala intengo yezinto eziningi iyakhwela so ke ngase sihlanganisa uhlupho oluzalethwa ngama tax la asethe abakhona lendlala lesiyikhangeleyo njengoba umkhathi uwome kangaka kutsho ukuthi ke impilo yabantu izaba nzima kakhulu osokuzabangela ukuthi inengi lilale lingadlanga inengi lithone lingadlanga kugcine ke sokubanga bangela ukuthi abanye bagcina sezizinto ezingaqondanga ukuze baziphilise. Ludubo olukhulu kakhulu kulo myaka 2024 esikhangelane lawo. Udolo lunenga kakhulu lubangelwa ke iyo ibudget ethe yethulwa eza kwenza ukuthi izinto zikhwele kakhulu, izinto abantu abaningi bangenelisi ukuthi bazithenge singathi ngama basic goods okuyikho okufunakalayo nsuku zonke, ukubalisela osinkwa, ukubalisela impuphu lokunye nje, ngoba imithelo yonke leyana isuka iyehlele emuntwini onguye othengayo, isifakwe yakhweza intengo yezinto okumele umuntu azithenge. Udubo lukhulu kakhulu eZimbabwe, sifisa ukuthi ngabe kuthiwa izinhlanganiso ezincedisa ngokudla ziyangenela masinyane ziphathise ukuze abantu bangabulawa indlala njengoba ke lo mkhathi ukhwame kangaka.
Lo ke ngomnumzana Thembelani Dube, isiphathamandla senhlanganiso elwela ilungelo lezakhamizi eyibulawayo Progressive Residents Association. Kolunye udaba olufanayo, emabhanga udubo lokusilela kwemali lubikwa solunganeno. Indwendwe ezazi siyandise ukuba khona zibikwa sezingasekho lanxa kwamanye amabhanga, ikakhulu ekupheleni kwenyanga kuba lendwendwe kodwa azifani lezensuku ezedluleyo. Sixoxe lesiphathamandla senhlanganiso elwela ilungelo labathengi e-Consumer Council of Zimbabwe, umnumzana Comfort Mujekeza, ukuze sizwe okunengi ngalolu daba.
Imali yebo kuyalayinwa but hayi sokungconyana, abantu sebethola imali lula. I think indlela eyenziwayo ukuthi sokunendawo eziningi ukuthi abantu bayakhwanisa ukuzuza imali zabo. Abantu baya kumabhenki, abantu baya kumomkhuru, abantu baya kuma-mobile money transfers like abo-ecosure nabo-one money. Indlela zokuthi abantu bathathe imali zabo seziningi, khonokho nako sokwaredusa i-pressure kumabhanga. Ama-queue asakhona but not as long as they used to be ngesikhathi besiyana sayizolo.
Sizwa kuthi bakhona abanye osomabhizimusi abangemukeli idola leZimbabwe, amabhondi lokunye okunjalo, befuna bona i-US dollar kumbe i-rand, ikakhulu konapho koBulawayo. Kuliqiniso into?
Iqiniso, iqiniso. Bakhona abanye bangafuni imali yalapho. Into sesihlangamezalazo izathi abanye abafuni imali yalapha total yonke, ukuthi bathi imali yalapha siyifuni. Abanye labo bayakhetha ama-products ukuthi ungangena ku-shop yakhe engakwanisa ukuthi ithukela sifuna i-user only. Amanye ama-products you can do this. So kutshele kubathi ukuthi imali yalapha ibe ndawo abantu bayeyala khona, liqiniso. Kulabanye bangayifuni.
Kodwa kona kuliqiniso njalo ukuthi kwezinye izigaba zelizwe bayemukela imali yeZimbabwe kula koBulawayo?
Ezinye indawo yebo, but ingase sikhuluma ngama-products, I think kuyafana na-cross the country. Kulamanye ama-products like kule sikhathi esidlulileyo, zanika umzekeliso wethukela ye-brown. Abantu bangeyala from i-manufacturer i-unit, bangeyala ukuthatha imali yalapha. Then labana abavumayo ukuthatha imali yalapha eZimbabwe, i-rate abayisebenzisayo yona ngokwayo yomyeza xotha abantu baze bacine bedinga imali yaphandle. Khathesi i-official rate yethu, i-option rate, it's around 640. But wawuzafika enye indawo bathi imali yonke siyayivuma, bakutshele i-rate ye-1200, bakutshele i-rate ye-1000. Khonoko kwakwenza ukuthi lawo bona ukuthi laba izinqabe yivuma but ama-condition akhona ngiwaza kuxotha kuzoyizidingela imali yaphandle.
Umnumzana Comfort Mujekeza, isiphathamandla senhlanganiso elwela ilungelo labathengi e-Consumer Council of Zimbabwe. Okwamanje ke sizwe ezisemaphephandabeni athiyeneyo. Iphephandaba leHerald lilodaba lokuthi umphathintambo wezamafekitali unkosikazi Sithembiso Nyoni usethembise isizwe ukuthi umumbu okhona eziphaleni wenela kuze kuyefika ihlobo lomnyaka ozayo. UNyoni wazise njalo ukuthi uhulumende ukhulumisana labamafekitali ukuthi bengakhwezi mahlayana intengo yokudla lenye impahla. iphephandaba leSunday News lilodaba lokuthi isigaba seMathebeleland sesilahlekelwe zinkomo ezedlula inkulungwane eziyisithupha lengxenye 6500 ngenxa yendlala. Okwamanje sengidedela emuva ngelitshiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbono yenu elisithumele nge-WhatsApp.
Siyabingelela emsakazweni, siyabonga. Lusizi olukhona kumaZimbabweni eBhayibhisi yangamanje bezingelwa ngama-political party onke, kusale nje la eSouth Africa EFF kuphela kuze kuhambe lama-operation dudula ama-Afrika bavimbe amaZimbabweni wonke ukuthi angangeni. So umbuzo wami sekutheni abantu bezanu bona abaphethe lelo lizwe lelo balubona usizi abalukhanda kubantu ukuthi i-passport bayikhuphule yaba ku-200 ngapha abantu bengasebenzi beyidinga leyo passport. Ngisho labasekhaya abasebenzi basebenza ukuvuka venda bephila ngayo leyo passport, kodwa ikhulumeni kamnanga kwakho enelisile ukuyikhuphula leyo passport ukuthi ayilali unembeza kubantu. So umbuzo wami sekutheni bonke abakhulumela izanu abafana labo Belief Gawule labo Malathi Nkomo abathi imisebenzi ikhona, baya kubona yini usizi abasikhandela lona esesifuna ukuthi labo ngelinye ilanga bavume iqiniso ukuthi siyavuma sehlulekile singabantu bezanu? Uma bengakuvumi lokho baza kuvuma nini abantu bebabona behlupheka imihla namalanga besehla senyuko bedliwa zingwe bebancishezwa bancishe ngisho lepassport ukuthi abantu beZimbabwe abantu bezanu banenhliziyo embi engakanani abantwini beZimbabwe. Ngilethemba ukuthi bonke abantu ade bengakaboni ezanu bazobona manje. Siyabonga.
Studio 7 linjani lonke basakazi bethu, ngilelifethulela izindaba ezinhle, indaba ezimnandi elisazisa ngomumo weZimbabwe. Thanda lokubingelela abasekeli abalalela Studio 7. Bentanda ukuphendula leli jaha leli abathi Joseph makathi Joseph kimuhlala ngaphi kwelizwe ka uhlala ngaphi kwelizwe ukuhambela umuntu unqayeza ukuthi khona eZimbabwe kuraiti ekwathinithini uncubo ukhuluma amanga yena iqiniso asiyela kulana kuyini angapho simdukuzela thina apho zama umuntu asihloniphe lo muntu siyamhlonipha kakhulu uJobe Sikakade ethi usejele ubolela phakathi wabotshelwani ungazwa sithe ukuthi wephula izinqumo zani apho simdukuzela thina.
Studio 7 cela lisikhuzele uJoseph Chuma lo ongumuntu omdala okhuluma ngokuthi unenkampani yiphi inkampani abanayo ngaphandle kokuthi bebelokhu bebulala umnotho welizwe siyaphambile bethi bona barezimali zabo yiziphi izimali zabo abanazo ngaphandle kokugebengu babona benza abantu abazama ukuthi besihloniphe. Studio 7 sizwe seZimbabwe sidubekile sikwamanye amazwe manje ngenxa yokuhlupheka elizweni lethu. Sithi siyabheka labantu manje maungabheka abantu babisele emuva emfuleni lapha ngezizalwane zeSouth Africa phile nzima phila nzima ngana silala izwe lethu kodwa izwe lethu likhona. Kela abantu abezama ukusihlonipha abantu ezanu bedle kuhle imali ezanu bengafuni ukusiphambanela emakhanda babantu abadala abalenwele ezimhlophe akube sihloniphe kwelinye la.
Studio 7 siyacela cela nisincedise impela indawo zesikole ezikhathele i-school fees ezikhuphuka njalo nje nale price yale sikole ungathi uyazenzela nomuntu. Siyacela uma ngabe kukhona lapho singakubhalela khona isize sibhalele khona sikwathi simtshintshishero saphumele kaminayo ngoba asikwathi abantu bedistrict suka le emashonaland sizedistrip abantwana esikoleni lani abantwana bafunde ngenxa yakhe.
Salibonani ku-Studio 7 nabalaleli baka-Studio 7 ngabe linjani bantu bakithi? Umkhona into engingayizwa kahle ke mina la ngale umkholo ngabantu basekhaya kwenzakalani? Uhulumeni udina kumele izikolo zisuke emakhaya emareserve ziye ku-$5 ema-town ziye ku-$20 but already vele emakhaya sezigijima labo $30-$28 leyo yimali efakwe ngubani ke lezi njengoba kusezikolo zikahulumeni ngaleso sikhathi? Kanti waye kudlalwa ngabantu kuthiwa imali engaka but mawuthi uyafika khona uthole ngayisiyo leyo mali mayethi ema-reserve izikolo kumele zibe ngama-$5 manje sigijima labo $20 ezikolo zasekhaya. So lapha onamanga ngoba uhulumeni laba amanye bayazenzela bayazi-edela izimali ezikolweni angisaku-understand-ke khona lo. Kanti waye kudlalwa ngabantu basezimbabwe sokulela elizwe kudlalwa ngabantu phela into esegcekeni kuthiwa ama-passport ngama-$150 but abathatha bathi bathatha ngabo-$190 ayi khona bezanu-PF laba ayikhona bazokugembula ebantwini straight okobona kuphi igamenti lothatha imali ebantwini ngale ndlela eyiphatha ngakhona.
Studio 7 kunjani basakazi be-Studio 7? Hayi, siyazibiza indaba mpela elisinikeza zona, siyazizwa indaba elisinikeza zona. Siyabonga kakhulu umusa ongaka sisazisa izinto ezenzakala eZimbabwe zifishwa iZANU-P F. Siyabonga kakhulu. Hayi lo khuluma kolo uKenyas Kennedy, Kenyas Kennedy ozenzela ngokuhlala eGoli la.
Studio 7, Studio 7, good morning, good morning, good morning. Ukhuluma loGacheli, ndakhuluma eGacheli, South Africa. La bantu bamhambisa bathi emigwaqo le onjengaboPlant Road, imigwaqo eona ngaboGroove 5. Yibapho uGroove 5 bakhona, uGroove 5 yadileka kudala. Akusela Groove 5, yaludileka Groove 5, ayisekho le company ekuthiwa iGroove 5. Bona bayazidlela nje ma, bayazidlela nje imali besesithithi uGroove 5, uGroove 5 esinya Groove 5 yawa kudala, ayisekho. Sekho
athi kungena iCovid kwabakhala ngayo iCovid, bazeza abantu abaluzwelo ebantwini, bazeza abantu abalusizo emphakathini. iCovid siyadlula kodwa iZANU-P F lokhu iqhubeka ibulala abantu. Manje bajika bekhala ngama-sanction, beta ama-sanction, ama-sanction. Ama-sanction yiwo athi uMnangagwa ayethenga izikhali zempi. Imali yokuyathenga izikhali zempi abantwana beZimbabwe bebulawa indlala uyithathaphi yena? Ilizwe linama-sanction. Imali yokuyathenga izikhali zempi uyithathaphi? Why engathathanga le mali wathengela abantu ukudla? Ama-sanctions yiwo akwenzayo konke lokhu, yiwo amthumayo ukuthi kona ayethenga izikhali zempi. Imigwaqo ifile kodwa imali ngamagqibagqiba ezindlini zabo. Umanje bakhuphula ama-passport, bakhuphula ama-school fees, bathunywa ngama-sanctions. Izinto bayakhuphula kodwa ilizwe still kalilatshintshi, akutshintshi nto elizweni. Kulokho kugudeka kutshona kusiyaphansi west. iCovid siyazi, babesavele ngeCovid, kuta COVID, kurojwa kuthathela abantu izimali. Kodwa manje still iZANU-P F lokhu iqhubeka ibulala abantu. COVID siyaphela kudala. Laba abaseyigovernment yabantu labo, and ngeke bafa basidla abantwana beZimbabwe. Kumanje bazofika ngama-sanction, bethi ma-sanction. Kanti lizwe bani lingatshintshiwo? Lizwe bani lingatshintshiwo? And kulokho kusiba west. Sibona izimali bayakhuphula bayakhweza bathatha befake ezindlini zabo.
Yabone ukuthi vele umuntu angasutha uyasutha kubi, uyasutha kubi. So yadanisa ukuze umuntu wakini sikhona le eflabhouse ekhuluma idoda enjengayo le ekhunywa ngena lo uMalala Inkomo, ngoba yena uyasutha uyadla. Yikho sekumele abuye ezokhuluma ukuthi abantu bavuke baze. Asiyalanga uvuke asizenzele sayola abantu abangabifanjaba eZimbabwe. That's why singafanga 2008, that's why singafanga nge-lockdown le abasebeyisebenzisa iziko lokuthi lockdown, but sebethole i-chance ukuthi basikhathaze ukuthi kuphela sisenza. Wayekhuluma ingcekeza enje because yena uyashuta. Ungathi abantu bavuke bazenzele right, kathesi employment eningi kuyini ngabantu emakhomba to makhomba akhona labo afune ukuthi ayenze khona lokho. Abantu bazithengisele emsikele etown, bethengisa amabhele into ezinje, amabhele ukuthi baphilise imoli zabo, babathathela futhi abantu babo. But yena ngoba ngwezani uyashutha, asizositela ukuthi sivuke sizenzele. Sizavuka sizenzele njani? Council yakhona nje wayifuna kazi into ezisaplaya umuntu wesimpisi. Yazi le nto ayikhuluma le ukuthi kube le msebenzi nje, futhi ekhuluma unye i-statement kwakhe sithi kube le msebenzi evulele last year. Yiphi imsebenzi eke yaba khona abantu besewunyezikhanga apho lalo khulu wakhe uMnangagwa lakhweza i-passport? Abantu abafuni ukuhlala eZimbabwe, that's why befuna ukuthatha ama-passport babaleki. Yena uyakhweza kuphela. Umuntu ofuna ukuthatha i-passport aze ayivukele ekuseni, utshengisa ukuthi lapha akasafuni, uyahlupheka. Don't anzi i-passport yakhona siyikhweza.
Lawo ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele ngeWhatsApp kunombolo zethu ezithi +1 202 465 0318. Ngiyaphinda njalo inombolo zethu +1 202 465 0318. Siyacela balaleli lingathuki njalo lingathumeli imilayezo ekhuthaza udlakela kumbe ukubandlululana. Siyabonga. Ukwezemelika, umphathi ntambo wezobudlelwano belemelika lamanye amazwe uMnumzana Anthony Blinken uphakathi kohambo kwele Jordan lamanye amazwe ase Middle East emzameni yokuthi impi yakwele Israel lebutho le Hamas elakwele Palestine ingaqheli. Amabutho awe Lebanon awe nhlanganiso ye Hezbollah abikwa lawo esebambisana lawe Hamas ukulwisana lele Israel. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe locubungula izombusazwe umnumzana Dan Moyo.
Impi Hamas ileyile Israeli ukuphela kwayo ngokubona kwami ukuthi bahlalisane phansi bavumelane nge two state solution eyayiphushwa ngo Barack Obama labo Bill Clinton, ngoba ukuthi i-Israeli layo iqhubeke ilokhe i-invader umhlaba owamaphalestinyeni befaka ama-settlers abo lapho, yiyo into eyenza ukuthi kungabi lokuzwanana phakathi kwe-Israel le-Hamas. And okunye iHamas I think ayisela choice manje, kumele ivisele abathunjwa laba eyabathathayo from Israel, ngoba i-Israel ayisozistophe. I-Israel ithi yona izimisele ukuthi vele ibhubhise wonke ukuthi istophe iHamas once and for all, ukwenzela ukuthi iHamas iyekele into yayo yokube i-invader i-Israel. So ngaphandle kokuthi bahlale phansi bakhulumisane, angiboni mina kusiba lokuthula kulawa.
Ngokubona kwakho umongameli Joe Biden uyiphatha njani indaba yonale e-Israel? Simzwile esitshengisa ukukhathazeka ngendlela i-Israel engani ilwisa ngayo abeHamas, okuthiwa khona sokubulawa abantu mahlayana. Ubona njani udaba lo?
UBiden usebunzimeni masiya ngaseqinisweni ngendaba ye-Israel, ngoba i-Israel ivele ile support eningi lapha e-America, and so ukuthi uBiden angayisupport Israel kungamfaka ebunzimeni. But sibone ukukhanka ama-demonstrations enziweyo amaningi worldwide actually ekhondema indlela i-Israel ebomba ngakhona i-Hamas, ngoba sekufe abantu abaningi especially abantwana, and into le ayiphathi abantu kahle. And so uBiden akafuni ukuthi at the end of the day abonakale njengomuntu osupporta ukubulala abantu okunjalo, abantu aba innocent ama civilians esikubona kusenzeka eGaza. So uBiden I think yena either kumele atshele Israel ukuthi no, imani kancane njengoba belokhu ezama ukuthi athi makube le ceasefire, but the only way ukuthi iAmerica kumele ingathi iya stopa i-financial support lokuthumela izikhali e-Israel makuthi Israel ayivumi ukuthi kube le ceasefire ukuthi kuhlalisane phansi.
Lo ke ngumnumzana Dan Moyo ocubungula izombusazwe ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 eseVirginia ngapha kwele-Melika.
Ngesikhathi senguquko kungacaci kahle okwenzakala emhlabeni, esikuzwayo kungayisikho esikubonayo. Sidinga iqiniso, sitshelwa izindaba ezingaphelelanga, silahlekelwe liqiniso. Ngesikhathi sohlupho, amaphupho ethu, ithemba lezifiso zekusasa enhle kwenzakala uma abezindaba bekhululekile. Umsakazo we-Voice of America silethulela izindaba ezitholwa ngokuzinikela okuphezulu. Sixhumanisa abantu ngokubethulela iqiniso. Umsakazo we-Voice of America silethulela okwenzakalayo njengoba kunjalo.
Isikhathi kasisavumi ukuba siqhubeke sisonke, kodwa singakehlukani ke sikhangele ezinye zenhloko zendaba ebesilazo kuhlelo lwethu lwalamhlanje. Kusungulwe umkhankaso okhetho lwe-by-election kusigaba sephelandaba chabalala lixuku le-CCC elithi unkosazana Mo Blessing Chuma nguye ozamela lesi sigaba, hathi umnumzana Gift Ostalo Sisiziba. Bekulo umnumzana Sengezo Chabangu embuthanweni lo. Intengo yokudla iyakhuphuka ifika kuzinga eliphezulu okuzabangelwa ukuthi iningi lilambe. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku-www.voandebele.com. Olivalelisayo ngisithi asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye nguChris Gande.